Sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside. Babe khulume labo besithi babezaphongu chaya iUkraine in 3 days. Batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days. But esikubonileyo kathese ukuthi ama-Ukrainians lawo indawo yabo ilabo khokho babo, so bona abaso babengasoze bekuvume khonoko. Banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede, and sabona la upresident weUkraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphume elizweni lona leli iRussia iphonge yenza intando yayo, but yena wayala. And kathesi sesibona iUkraine sithatha indawo esasezithethwe iRussia ekuqaleni kwempi, so sibona ngathiwa iUkraine is the upper hand okwakathesi, and abantu bangikhona sebesiba lesibindi ezesabisayo. Sibona amaRussians lawo loser esithi yona i-faith yokuthi bazanqoba yona le mpi. Sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwenye amanye amazwe abhodana le-Russia. Sibona amanye amasosha bengabaniki ukudla e-Russia. So imoral ama-Russian soldiers okwakathesi sibona ngathiwa i-law and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo, ngoba abantu laba yizihlobo, they are related, they are cousins, so kungani unzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians.
Abaningi sebebalekile kwele Russia. Kuyatshengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nxa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathelwa.
Mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama-nuclear weapons, ngoba sibona umongameli welizwe weRussia othiwa nguPutin ngathiwa ngala mabreak ngafuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga or ele advantage ukuthi wanqoba, so khonapha kuyahlupha. So ukuphela kwempi le hayi siza kubonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke, ngoba izikhali ezithiwa ngama-nuclear weapons zingasetshenziswa i-World War III iyabe siqalile.